sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 29 kuZibandlela 2024 ngoKips Dube. Endaweni zethu lamhlanje
siyabona ukuthi kulezi khenxe kulalaba abaphumayo bahamba bayewe baforma into yabo ukuthiwa wabusa wabusa. So and again sabuya sarecola u-Ostalos waye kwi-information department. So lawa ngama-replacement.
Othi unobhala jikelele webandla le-CCC uthi sokukhethwe abantu abathathu abazaphatha ugatsha lokwethula kwemibiko. Welinye icele abalandela umnumzana Nelson Jamisa uthi ibandlaleli ngolwesine bathi bazaqhuba umhlangano omkhulu kusasa eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-Italy Africa Summit okhulunywa ngokudlelana okubanzi lamazwe ezwekazi le-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Othi unginombala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Sengezo Chabango uthi sokukhethwe abantu abathathu abazaphatha ugatsha lokwethula kwemibiko kubandla leli. UChabango utshele umsakazo lo ukuba kuningi kuza kuqhulwa kungakenziwa umhlangano omkhulu we-Congress. Uthi laba abafakwe ezikhundleni ezibona ngokwethula kwemibiko bakhethwe lidale le-Standing Committee. Kwenye icele abalandela umnumzana Nelson Chamisa othi ibandla lelingu lesine bathi bazaqhuba umhlangano omkhulu kusasa eHarare lamalunga ebandla leli. Ake sizwe uJabangu ekhuluma ngokufakwa kwabantu laba ezikhundleni.
Kanti liyakwazi ukuthi bake bakhuluma laba abakhulumayo ukuthi injini siphumile. Sokumele silungise i-injini sihambile, so sesizama ukuthi silungise yona leyo injini abathi siphumile sihambile. Yes, siyabona ukuthi kulezi khenxe kulalaba abaphumayo bahamba bayewe baforma into yabo ukuthiwa wabusa wabusa. So and again sabuya sarecola u-Ostalos waye kwi-information department. So lawa ngama-replacement esesiwenza ukuthi ibandla lethu lilibele one center of communication, abakhipha umbiko babe consistent njalo imbiko yethu ibambeke ngabantu abakwanisa ukubamba inkulumo bayiqalise baze bayiphutshise.
Singathi ngobani bo laba esikhuluma ngabo?
Silegqwetha u-advocate Ngcobizitha Mlilo, ube khona ngemuva kwethu, yibo abantu ade bevele bekhona kuma-structures, nguye ozaba ngu-acting spokesperson. Bonke lama amalokhuzeni ama-appointments they are on interim basis until we get to Congress, lapho abantu abazakhethwa khona on substantive. Uzadeputizwa ngu-Caston Mateu, u-member of parliament wenyanga, azodeputizwa ngu-Decent Bajila, u-member of parliament oweluveve wakobulawayo. So ilawa yiwo ama-appointments esesiwenzile in the meantime, but njengoba sitshilo izolo ukuthi i-standing committee iyakontinua ihlala isenza further appointments. So abantu abahlale belindile ukuthi sizayenza big further appointments ngokuya kwesikhathi.
Yizweke umnumzana Nelson Jamisa ememezela ukuthi kulakho ukuthi ahlangane labanye abakumalunga edale leParliament. Singazuthi ngathi ngakho.
Kuyantenga-ntenga, kambe ungathi usubalekele umfazi waphuma wahamba wadivosa, ukulokhu umhawukela lowo mfazi ukuthi mana ngiyehlala laye, mana ngiyeqala ngihlangane labantu abakhe. Kodwa uphumile, samfisela inhlanhla lapha sehambe khona. kodwa nangu inhliziyo elokhu intenga ntenga ifuna ukuthi abuyele khona ngapha. So simkhangele kodwa akulalutholoza jinja ukuthi ukuthi nxa esefuna ukubuya back ajoin iparty lakhona sizamamukela ukuthi abe lilunga leparty uyabe sengasela position. Kodwa siyayazi imotive yabo ngeyokuthi ufuna ukuhamba ngani ayekhuluma lama members of parliament because inhloso yakhe kayisafezekanga ngoba inhloso yakhe ngeyokuthi nxa ephuma yena bonke ama members of parliament bazamlandela whether uye toilet kumbe uye church kumbe uye ningizimu uye nyakatho uye empumalanga baphongulandela njengani ngabantu labana bangaboniyo abadalwa bengaboni. So akwenzakalanga khonoko so yikho sezama ukuthi aye nasese aye ukuthi ngilandela nini ngoba wayevele ngabatshelanga ukuthi ngizaphuma wayengazange akhulume lomuntu mhlawumbe wahlala phansi lemuli yakhe wathi sengiphuma sengihamba wasekhohlwa ukuthi kulamalunga ephalamende kulabantu okwakumele akhulume labo engakayenzi leso sinqubo.
Umnumzana Sengezojaba ngozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC sedlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe akade bengaphenduli umakhalekhukhwini. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe ezimele ese-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini.
Okwenzakala kakhulu e-CCC yikubangisana kwamandla. Kuvamile nje ukuthi ku-organization kufike kwesinye isikhathi ukuthi abantu baba lomhawu lezikhundla. Okusuke ukuqale nje kuyindaba engathi kubangisana nje izikhundla lokukhulu. So kuze kwaletha ukudilika kwe-organization ye-CCC ngoba sesibona lo mongameli wabo sewabeka phansi umkhokheli we-CCC uNothamiza. Ekubekeni kweke phansi sokulethe ingxaki yona leyo ukuthi phoke la abade bengene ngetikiti lakhe phoke yena nxa sezisusile laphana usho ukuthi labo sebesukile seqala iqembu elitsha kume mhlawumbe labo sokumele basho ukuthi basala lalo uChabangu osefaka abakhe. Konke lokhu kubisa ingxaki kubisa la lokuntengantenga nxa sesikhangela kwezo democracy nje ku-undermine i-democracy nje.
Ye kodwa nibona ngizani kuya phambili ibandla leli ngasuze lidabuke phakathi kuzahamba njani?
Kuvele kule ngozi yokuthi lingaphinda lidabuke phakathi ngoba sinazelela ukuthi vele kwakungathi i-coalition. Nxa sinazelela vele sisusa sayi-CCC ngathi yayihlanganise amabandla ake axabana emvakali. Ngakho-ke akula bufakazi ukuthi sebesele bodwa kuyasala nje kuliqembela izimele lingalakuxabana. Esingakukhayelela kulakho ukuthi iphinde futhi ixakululeke futhi yona le-CCC yeseleyo ngoba nxa ingxaki ibe ukuthi bebesola umuntu oyedwa ayikhona i-system adi khona kuvamile nje ukuthi kuzesala kusiba le lo mkenke futhi ongavuleka
singathi uChamisa sedonse wayale wazenzela okwakhe kuzathi phakathi khonapho liphinde futhi ibadlaleli lidabuke futhi kunjalo sibe
selingaphinda lidabuke futhi njalo asikabi lobufakazi ukuthi bangaki abaza yama kuChamisa futhi besuka khonapho kuChabangu. Bakhona abasahleli nje ecingweni abasafuna ukubona ukuthi ngathi amandla wela ngapi labo yibo abangalethi ukuthi iqhamuke phakathi futhi leyo thubu siyabisele. Silakho ukuthi umnyaka lowo siyaphela siye sabona sibili hawu tshintsho oluningi phakathi kwe-CCC.
Abanye bathi ke bezongena impehlane bathi bezongena impehlane phakathi khonapho hambi kungani kunjalo uthi badlele busayo
pho-ke abanye bakatsho njalo asike sihle sithi hhayi ngamanga kumbe liqiniso siphinde sikhayele ukuthi kuvamanga nje ukuthi noma kuyimpehlane impehlane eyidinga lapho engena ngakhona nxa ukuthi kungena impehlane kuthiuthi kube le ndlela evulekileyo ukuthi ingene. Ngakho-ke mbonani bengeyami ekutheni kungena impehlane balakho ukulahlekelwa yokukhalipha bokuthi kusasa indlela abahlela ngayo ama-systems abo abe nokukhalipha okungathi kuphucukile ngoba ye kulo hlangothi oluthi ye kungena impehlane kube lohlangothi oluthi hhayi bekuvele kungathi kulokuntengantenga ekuhawukeleni isigaba sokubusa nje khonapho ngoba abantu kuyavama nje ukuthi omunye umuntu abe lobuhwaba nje bokufisa ukuthi naye abe sesikhundleni sona lesiyana.
Ye singathi-ke uChabangu sezibambe esidukwini yini nguye sengumnikazi webandlalela
okwamanje ngathi ikakacaci ukuthi ake sithi sihle sithi ungathi usemnikazi kodwa hayi amandla einfluence ulayo sibili ngendlela esibona ngayo yesigaba sike azinika sona esokuba ngusecretary general ulamandla sibili angeke bayoyise ku CCC phoke ukuthi ngubani osele ngumaqhuzu ikho kungacaci khona ngoba ngokwenza kwakhe kakhanya umuntu ofuna ukuba ngumaqhuzu phezulu mhlawumbe singathola lokuthi bakhona nje isandla semfene nje esicathe ngemva kwakhe ikho esiza kubona nje ukuvela kwesikhathi kubana kathi mbani uvele efuna ukuba ngumaqhuzu
uMnumzana Stevenson Dlamini ngwachubungula ezombusazwe ezimele usebenza eNational University of Science and Technology Omele iMount Pleasant edale lePhalamende uNkosazana Fatsay Mayere uthi usejile isigudla lesi akwaziwa ukuba abanye abakudale leli baza kwenzani ngodaba lolu usenjalo abathutshisi bathi umthethwandaba kumele ugwebe uMnumzana Job Skala ukuba ahlale intulongweni okweminyaka emithathu kodwa abamele uSkala webandla lesisisi bathi akumele angavalelwe Wethuswa icala lokuthuthozela udlakela. Ukhangelwe ukuba uzagwetjwa kusasa. Usehlale entilongweni okwedlula umnyaka lengxenye. Umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-Italy Africa Summit kulelo lizwe. Umhlangano lo ngokuqinisa ubudlelwano phakathi kwele Italy lamazwe ezwekazi le-Afrika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lengcwethi kwezonotho uMnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe e-Common Market for Liberal Solutions. Yes, lethemba lokuthi siza Yes, afake uri Joyce Ngwenya konapho.
Avela ubudlelwane phakathi kwe-Africa lama-Italians uvele kukhona, ama-Italiana uvele kukhona. Siyazi ukuthi yiwo abakha i-Kariba Dam kule izindawo eziningi lapha abalungisisa khona i-leather tanning lasemarondela ngale bale company yabo lama-Italiana la company le. Ubudlelwane uvele bukhona phakathi kweZimbabwe le-Italy kodwa angiboni ukuthi uhamba kwakhe kwancedana ngoba vele ngale inhlanganiso kumbe singathi umhlangano wama-ministers abona ngeze-trade. Ngakho nje ngibona ngathi uceda nje isikhathi hhayi ubudlelwane bakhona vele bukhona abazange kuphela.
Ye nxa sisikhangela sibili ele-Italy. Kalisakele kwenze konoko. Kwino ngabe kusenza ukuthi benze umhlangano le nkokheli yamazwe aze-Africa?
Njengo sithuthi abazake bakwenze ngoba phela sesiyazi ukuthi i-China yiyo esiyile-Russia basebevame ukuthi babe behlangana la labo omongameli be-Africa besenza umhlangano enjalo. Kodwa i-Italy, ama-Italiana, njengoba vele ngisitsho nje ukuthi bavele abantu abavele bedlelana le-Africa leZimbabwe. Ama-ties esilawo amaningi. Ase-Africa, avela e-Italy. I-granite leyana, ilitshe leyana legejwa elenziwa eMtoko, i-black granite, vele emthetho wayo, ihlala iqonde e-Italy. Ukuthi enxa yekhathezi bafuna ukuthi babe ngabantu ababonakala labo bengathi bagijigijima kwenzela ukuthi bengehlulwa yi-China.
Ubona ngizani kungabe bengagijigijima bangangena ngaphi khathesi?
Hayi, ukungena vele kuyahlupha ngoba phela ngoba i-China ingenisa imali lezisebenzisayo into ezichiphileyo. Laba abanye abe-Europe abahlale bekhalakhala ngabo i-SANPFC kulama-sanctions bavele intengo yabo ingathi ihlawulo yakhona ingathi phezulu. Abasoze behlule China.
Lo ngumnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe e-Common Market for Liberal Solutions obekhuluma le-Studio 7 yaseHarare. Singangene kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika lithi lizaphindisela kulandela ukubulawa kwamasutsha amathathu kwele Jordan ngabacatshangelwa ukuthi badlelana lele Iran. Abathathu laba babulewe izolo. Ele Israel leHamas bazama ukwenza isivumelwano esiza kwenza ukuba kukhululwe abathunjwa iHamas ngomfumfu nyakenye. We'll be right back. ugatsha lwezempila kahle namhlanje usungule uhlelo lokupha abantu imithi yokuzivikela kumkhuhlane wohudo ngesikhathi umemetheka ngamandla kwezinye izigaba eZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhulumende usungule uhlelo lwe-cholera vaccination eKwazana, eGlenview, eChiredzi lesigabeni seBohera okumemetheka khona ngamandla umkhuhlanelo. NgoLwesihlanu uhulumende wamukele abathi oral cholera vaccines angaba zinkulungwane ezingamakhulu phose ayisifica munwemunye 892,000 vaccines abantu abedlula amachumi ayisikhombisa 71 sebebulewe umkhuhlane wohudo kuthi njalo abafike phose amakhulu amane 393 labo bacatshangelwa ukuba babuliwe ngumkhuhlanelo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba selulemithi yokuvikela umkhuhlane wohudo eyedlula izigidi ezimbili 2,2 million. Kusungulwe uhlelo lokuvikela umkhuhlane wohudo eHarare namuhla. Umnumzana Charles Dawangwa emele umphathintambo wezempilakahle uDokotela Douglas Mombeshora uchaze ukuba kuqakathekile ukuthi inhlanganiso ezehlukeneyo zibambane lohulumende ekulwiseni lumkhuhlane. Umgcini sihlalo wezempilakahle kobulawayo phansi kogatsha lwezempilakahle lukahulumende uDokotela Mafios Siyamuchembu uchasisa ngesimo sawo kuleli dolobho.
Isisimo somkhuhlane wekholera kwelobulawayo okwakhathesi. Esibhedlela seTongrove kulabantu abayisikhombisa, abayi-7 abalatshwayo. Lokhu kwaqalisa ngomkhuhlane elizweni leZimbabwe ngoFebruwari last year. Sesibe labantu abafika ama23 edorobheni nakobulawayo esicabanga ukuthi bengabe bebanjwe ngumkhuhlane wekholera. Kodwa abane kuphela yibo esibe leqiniso ukuthi babanjwe ngumkhuhlane wekholera.
Ingcwethi kwezempilakahle usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya uthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla.
Phangisa ukuba le dehydration. Abantu bayaxwayisa ke ukuthi nxa umuntu ecabangela ukuthi kulesihudokazi lesi aphangise ayesibhedlela siyelatshwa ngokuthi odokotela labomongikazi bekufake i-drip ama-drip amaningi njalo uphinde uphiwe ama-antibiotics okubulala leso leyo majemzo oyabe uwadlile.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ebonisa uZulu ngalo umkhuhlane.
Waqhawulana labantu wasekuthola ezandleni sesiyafaka emlonyeni sokungena nje emathunjini kube sokusenza isihudo esikhulu kakhulu umuntu ehude ephangise ephuma amanzi amaningi ngaphansi. Amanzi la idiarrhea le kuthiwa amanzi akhona anjenge-rice kuthiwa i-rice water stool.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi banaso isibhedlela esibona ngokwelatshwa komkhuhlane wohudo.
Silequla labantu abasebenza kobulawayo ezempilakahle lezokuhlanzeka ngisitsho i-environmental health likhokelwa ngudokotela kugoqela lamanesi lama-health promotion laba bantu abaguzela kakhulu ngezenhlalakahle ngempilakahle lokuhlala kahle lokuhlanzeka kumbe ukuphila impilo esingathi thina impilo enhle. So ke laba bantu iqula leli selihambile la eThorngrove esibhedlela seThorngrove lapho esile ward evele ilungiselelwe abantu abalemkhuhlane ethelelanayo esingathi infectious diseases ikakhulu esihudo. Limkhuhlane leli ward ke sebebonile sebefake konke sekukhona.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nokuthula Nyathi uthi labafundi ezikolo sebefundiswa kakhulu ngokuhlanzeka kanye lokuzivikela emkhuhlaneni onjengowesihudo.
Ezikolo sokukhuthazwe abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikeleni emkhuhlane wesihudo lo osuthe waqhamuka esabelweni seChegutu. Njalo umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka sibili ugcwale ilizwe lonke nxa abantu bengananzelelanga. osokuqhakazekile ukuthi abantwana kube kwazi ukugeza izandla esikhathi zonke engadli bevele etoilet ukuze bazivikele emkhuhlaneni lo ngoba ulutho vele ukumemetheka.
Uhlelo olusungulwe namuhla lukhangelelwe ukuba luzaqhutshwa kwezinye izigaba kusikhatshana esilandelayo eleZimbabwe lathola imithi le kunhlanganiso ezigoqela eGavi, iVaccines Alliance lezinye ziphansi kweye International Working Group. Mhlaka 26 ibandlela iZimbabwe ibilabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,951 ababanjwe ngumkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Imidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kwele Ivory Coast iqhubekela phambili kuhlandla lesibili second round lapho iqembu elinqotshwayo lihle libuyele kibo. Amaqembu amakhulu kwezenguqu kuzwekazi le-Africa iGhana, Cameroon leGibhithe ebhuqwe iDRC 8-7 ngembekwa izolo, wonke kunye le-Equatorial Guinea enqotshwe 1-0 yiGuinea, lamanye asevalelisile. Kunjenje iMauritania ingqikelana leCape Verde ezingutshiki lobhanqa 0-0, kukanti ngo-10 ebusuku iSenegal kaSadio Mane idibana le-Ivory Coast. Kubika u-Ezra Chisasibanda.
Kusasa uThenjiwe weNingizimu Afrika iBafana Bafana yaseSouth Africa iyabithobelane le-Atlas Lions yeMorocco enkundleni ye-Laurent Pokou Stadium kwele-Ivory Coast. ELeMorocco elenza izibanga emidlalweni yenkezo yomhlaba ka-2022 World Cup eQatar, lapho elafika khona kumasemifinals yalo mncintiswano lidla amalangabi njalo liqede linganqotshwanga kusibaya sika-Group F yemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Owake waba ngumdlali olodumo kuqembu le-Highlanders uzezomoyo uthi Bafana Bafana izabamba pha.
Njalo wakwadlala iqembu leHighlanders leCape United uGift Lunga Junior uthi imidlalo yeAFCON ibonakala ukuthi ibhola leAfrica selithuthukile.
iAFCON le 2023 tournament isifundisa ukuthi ibhola has improved, ukuthi selitshintshe kakhulu njengoba ubona ama big guns asephumile ku tournament so early, kutshengisa ukuthi amanye amazwe lawo senja ase improvile kakhulu. So kuselela kithi lalo leZimbabwe ukuthi lalo libone ngendlela eyenzakala ngazo kuAFCON. South Africa one of the teams lami bengiyisupporter, but ile big task kuMorocco, but ama chances akhona, anything kuyenzakala ebholeni.
Ulungisani Khumalo uthi Bafana Bafana iyanqoba noma kanjani.
Egypt kitshe iDRC besingayicabangeli ukuthi into engayenza kwi-Egypt. Sikhangele uMohamed Salah singabantu esibabona emazweni bani, kodwa hayi kutshintshile. I-South Africa injiyana ngomdlalo abawudlalayo, hayi bangabopha ziqine labo bakhatshana.
Bangayitshaya iMorocco.
Mina yara ngithi Morocco lapha nayo so ingaphumi iMorocco neSouth Africa.
Owake waqeqesha iHighlanders uCosmas Tsano Zulu uthi iMzansi izadliswa ukuba nomqeqeshi omhlophe.
Kade sebeqotshe 6 amakhiwa lawo
coach. Because umuntu omnyama iplayer umuntu omnyama baba Sibanda. As long ukhuluma lesilungu ungakhulumile le lolimi ka mama wakhe. Nga ukhuluma lesilungu kuhambe ekhanda lakhe. Ungakhuluma lolimi ka mama kuhambe enhlizweni yakhe. Ukuthi understand into ofuna ukutshela lama tactics.
Ndlalo yafukona edlalelwa kwele Ivory Coast ibukelwa kuma bona kude emhlabeni wonke jikelele. Ngiyime Radio 7 ngobulawayo igama namuyeza Jesus Banda.
Nansi isaziso esiqakathekileyo.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhla ka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo 7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America.
Womanje sokusikhathi sabalaleli.
Studio 7 njani ngomhlalo mpofu lo khuluma yoko varevare enkhaya embasha thanda ukungeleli bomncane Supreme kwaphana embasha ngingeleli bomncane Lawrence Egoni abalandeli baka Studio 7 ngingeleli uanti ebhinga onamaja ngingeleli umamncane uGrace Harare ngingeleli ezinye izihlobo zami zabanye abangane nje abalandeli baka Studio 7.
Ah, Studio 7, asibingelele sibonge ukuba khona emoyeni, hawo. Asibuye sibonge njalo indaba esizithola mihla nemihla, ukahle lokuthi sihlale sinqabaxhumene. Ngidika ngibulise nje bonke abangaziyo, labangangaziyo, abangithandayo nabangizondayo. Ngithi hayi siqhubekeni siphile. Wababulisayo Evans Ncube. Ntabuke cholocho. Zaya kwa tuni. Ya manje ya ingi ngobula wae. Mbuli sili, jemi prazi ya Zefu. Yesus mani cholocho. Tikula mtala. Viva mbijalo. Mbuli sili, yonki mbuli ya ki. Wonke, wonke. Hangeke mbakete, siba nenga kulu. Kota ngitinkosika isenzile mbuli. Ambongi baba, ambongi msakazweni.
Hey, Studio 7, salibonani lonke. Sizwe sakithi emaNdebeleni liyaphila kodwa hayi, mina ngiyaphila. Ngiyaphila kakhulu bantu bakithi abahloniphekayo abanokuthula, abanothando. Yeah, amaNdebele amahle. Ngithanda ukubingelela nje uThobeka Ncube, Progress Ncube, Lindokuhle Ncube, Zenande Ncube, labo bonke ekhaya esigabeni sakithi enkaya. Ngilungisani Ncube lo okhulumayo, ngiyabonga danko.
Sibonge lapho umphathi wohlelo nakuwe msakazi obingelelayo lo owene. Sibonge Ncube, ngithi sengathi ningayibamba kanjalo. Inkosi nibusise, niqhubeke ngomsebenzi wenu oyaphambili. Masiye phambili mthwakazi, siyabonga.
Siyabingelela, sanibonani kuStudio 7 steshi sasekhaya. Ya mina ngithanda Ndlovu, bengithanda ukubulisa nkosikazi wami eFlapusi lapha eLuigi uSithobekile Mlilo, mbuyelele lo mntanami uFana, mbuyelele lo mntanami uTha, mbuye ngikhuphuke ngiyeGwanda, ngiyebingelela osibale bami kunye lomamazana lapha eMasholomoshe uMasuku. Ngiphinde futhi ngibingelele abazawami lapho uOtfield noAustin nabanye nje abafowethu abanye engabalanga, kodwa hhayi
siyabakhulukelinga kuthi ngomvulo sonke isikhathi silohlelo lokubingelelana. Ulivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uKeeps Dube Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na